Angiboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama-appointments ayenziwa ngumnankagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama-appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi kudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kumnankagwa laphana. U-Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana nomnankagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngaba ngasipho sami uMalunga, usipho sami mbona ngani.
NgekaMalunga. Waze wasuka engu-deputy prosecutor general eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotsho. So yiyo indlela abe akade epursue ngayo abantu beopposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi hayi mfane ekhaya hamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-anti-corruption commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Yeah, Baba Nkomo, uyamuzwa lapho uyakhuluma usibanda ukuthi lapha vele akula lutho oluzayenzakala. Ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi gapula lawe kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ephiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi njalo ulezithupha zangikhona yini. Esikufumanisa ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele eqeqetshile kulowo msebenzi. So thina sesingama ngendlela ukuthi usebenze kanjani, sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Ayisikho. Ayintokana yikucabangela. Sibe sesinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodela amazwe khonapha eSouthern Africa esebenza eqondane lowo msebenzi walowo, esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjani, esingathi thina umuntu oqondileyo ukuthi athathe leso sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Awukwazi ukuthi yena uba usibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases ake enzakala ukuthi yena okumthayisa ngovalo kuyikuphi ukuthi uzabanjwa yini layo eseku-corruption. Ngoba thina umuntu esimfayele lapha simbone ngumuntu oyenelisayo, ayikhona mbijana.
Yes, yakuzwa kakhulu-ke Nkomo, kodwa siyakwazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni siyana kumele ukuthi nga kule minyaka emine engujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho-ke usitsho ukuthi kambe ukhulunywa Nkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene kompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaReza, but ama-qualifications akhe sibili amazwi uReza alawo kasiwazi. Okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo. Yiyo yodwa i-commission phose engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe le qualification enganani. Ipho ukuthiwa kuphela uya appointwa ngupresident in consultation after consultation of the committee on standing rules and orders. Kala ma-qualification nakanye ulukuzeni uReza kangenanga ngama-qualifications. UReza ungene nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenzi amenzele khona okufana nokudrive besuke eHarare siya etsholotsho kuya prosecutor uMalunga. Lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uReza ukuthi sake wa prosecutor sibili case umuntu waba convicted. Simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa. Akula ndaba ukuthi case yakho nge-assault njengakatenda ayibithi kumbe ngeyani, as long as kuyi-opposition sibisibili hayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona. Akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nanzi azenzileyo ezimangalisayo.
Ye Nkomo, uphose akugcina khona baba.
USibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo, abe sebona ungane kuthiwa khona lapha konke okwenzakalayo. then akuna nto azayivuma, akuna nto azayivuma ukuthi lokhu umuntu azabuye esithi uJesu wehlile efikele kubandla leZANU-PF sithi nawe uJesu ngeqiniso uba usifanele uzaphika athi aseJesu lo ngoba yena vele into alayo inzondo ngeZANU-PF.
Akekho umuntu kuleli lizwe ongathemba iZANU-PF ukuthi hayi iZANU-PF nxa ithe lokhu kukholwe. Yikho ke liqiniso ukuthi iZANU ingaba yiyo ethena uJesu nganguyani uyehla. Hayi kansoze ngukholwe sibili ngoba iZANU-PF kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.